iqiniso ukuthi iZANU PF yethukile uma sibona into zethu zonke zilungile but kulamapolisa lama-CIO la ukuthiwa yifasi nabantu abazama ukudiliza zonke izinto okwamanje asifuni ukukhuluma okuningi sisacubungula sizabuya sizetshela abantu ukuthi kanti ngobani abahamba besihlasela lapha lalaphayana ngoba into enkulu ukuthi singabambi inhlwa ngekhanda singakabi lobufakazi abantu bayakuthi what evidence do we have okwamanje sizasebenzisa amaqhinga okuthi singabona abantu abenza njalo sizakwenza ukuthi sibabambe manqhamu sibabophe ngemchilo lencingo sihambe labo emapoliseni singabafakanga isandla ngoba into ehluphayo abantu sebejayele ukuphonga uhlukumeza abantu bethukile ngalokhu kwethuka kwabo sibona ngani akusoze kubancede ngoba abantu sebeZimbabwe sebehluphekile bathi kufa ungasuko kufa ikuphi
ye baba mafasi ngathi ke amapholisa lakhuluma labo yini njengoba lokhu phela kufuna abazomthetho phela
sizasebenza lamapholisa amapholisa amaningi alungile njalo asifuni ukuthi sigcobe amapholisa wonke ukuthi awalunganga sizasebenza lamapholisa sisebenze lamanye amasosha sisebenze lamanye ama-CIO okwakhathesi bazabanjwa ngoba sebedunge abantu bonke abantu bayahlupheka amasosha ahala mali amapholisa ahala mali ama-CIO ahala mali yikho amanye amasosha lamapholisa lamasosha azababamba ngoba into abayenzayo bayahlukumeza ibandla labantu okuningi sizabuya sesitshela abantu ukuthi ngobani izigangi ngobani abahlukumeza abantu ngobani abachitha imihlangano yethu siyakwazi sizabuya labo sebebotshiwe ngoba lamapholisa lamasota lama-CIO amanye lawo ayafunga ukuthi bazababamba kwamanje.